kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 11 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sokusaliswa lokwenza irally, irally yona zongwane lokuthi uyohlanyela isasa ngelanga le tree planting day. Sasa kwenzakala yini ngendlela le ebonisa ukuthi khona hayi akusekho lokhu ukunaka kwamalungelo oluntu.
Abalwela amalungelo labebandla le-MDC bathi uhulumende we-ZANU-PF uqhubeka esephula amalungelo kaZulu.
I-constitution yethu ebandelele ZANU-PF ikhuluma icacile vele ukuthi into lezihamba njani. Kukhethwa kuma-congress ngokuthi ama-conference yi-platform ekudisclosizisekela sibone ukuthi iy'nqumo ezenza i-congress ziyenzeka mali.
Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano we-ZANU-PF omkhulu eGoromonzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labenhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela i-Human Rights NGO Forum sebesole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi uyaqhubeka ngokwephula amalungelo kaZulu lokuhlukuluza abantu. Insolo le iphume izolo ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamalungelo ele-International Human Rights Day. Inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum ithi uZulu ubotshwa mahlayana eZimbabwe kanti njalo uhulumende kavumeli abantu ukuthi bahlangane bekhululekile njalo bakhulume ngokubahluphayo. I-MDC yona ithi uhulumende uqhubeka ebopha amalungelo ayo ewahlukuluza ewalela lokwenza imihlangano yawo. Uhulumende uthi umongameli Mnangagwa uyawalondoloza amalungelo oluntu ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa isiphathamandla se-MDC esigabeni se-East Coast eMelika, umnumzana Tamburai Mpariwa Gwekwerere uthi akunjalo.
Hayi, ilapho baba kulapho kule nkinga khona. Hayi, asingeke sitsho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebesenzakala ngamalanga amalutshwane la asanda kwedlula njalo lezi vele zisenzakala isikhathi sonke lesi. Hayi, asingeke sitsho njalo baba.
Ukungaphi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona?
Siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo asele akhona. Ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo. Asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume uma befuna ukukhuluma, abantu babonise uma befuna ukubonise. Singabheka kathesi into esenzakala eZimbabwe. Akusekho lokho, akusakwenzakali ukuthi kwenzakale. Njengebandla thina vele singathi sinqonqosele khonapho ukuthi khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MDC hayi awuvunyelwa. Sokusaliswa lokwenza irally, irally yona zongwane lokuthi uyohlanyela isasa ngelanga le tree planting day. Sakusakwenzakala yini ngendlela le ebonisa ukuthi khona hayi akusekho lokhu ukunaka kwamalungelo oluntu.
Kodwa iZANU-PF ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lo hulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe. Ungathini ngalokho?
Xa isitsho ukuthi khona ye sebevumele ibandla labo le-ZANU-PF ukuthi liyenze santanto, hayi uyabe qinisile lapho ngoba hayi nxa be-ZANU-PF bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayilwe baqhushe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo hayi abizana ukuthi sibindile lapho singakuzwa ukuthi sithi khona iZanu PF ingathi khona into sezingcono kulesi khathi samgadi hayi akulangisetshenzi leyo lapha ngoba singakhangela imithetho esikhona umthetho wavele usebenza wavele wasuka kudala uthiwa yiphosa wazotshintshwa waba yiloma isitintiwe futhiima kakhulu ukubamba awedlula lapho wawusenza khona kuqala lapha
umnumzana Tambura Impariwa Kwekwerere isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni se-East Coast khonapha eMelika. Umhlangano omkhulu weZanu PF wenziwa kanye ngomnyaka uyaqala ngokusemthethweni namuhla eGoromonzi lapho idale laleli bandla eleCentral Committee elizahlangana khona likhulumisana ngokuthiyeneyo. Kusasa khona kuzahlangana idale lePolitbureau. Amanye amaphephandaba ebulenjini anakanela ukuthi lumhlangano uza nquma ukuba kususwe abasekeli bakamongameli welizwe abathi umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga kufakwe unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri. Kodwa ilunga leZanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi la ngamanga ngoba lumhlangano kayisiwo okhetha inkokheli njalo umongameli nguye ozikhethela abasekeli hatshi amalunga ebandla.
I-constitution yethu elandela leZanu PF ikhuluma icacile vele ukuthi into lezihamba njani. Kukhethwa kuma-congresses nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekuthi sibe sivuselela sibone ukuba izinqumo ezenziwa i-congresses ziyenzeka na sifika phambili siloku sinepa on. Akula kukhetha okukhona okuzenzeka omunye umuntu ngaleso sikhathi. Njalo abasekeli bakamongameli silabo bakhona sisuthisekile ngabo. So angiboni ukuthi kona kuyabe sekukhethwa futhi njalo lokhu yinto eyenziwa ngumongameli ayenziwa. Wa yini thina abantu nje so angazi into abantu babe kuthatha ngathi yikubona kwana ke into bona yokuquluza kwe social media okwenzakalayo okuhlala kubhalwa manga kuphela uzitha lo sesile yelo sokuthe bekhuluma into ezingekho into ekhona yona leyo ukuthi hayi le conference yashe congress i-congress yelapho kukhetha khona ukukhokheli
kodwa sesibone ama provinces esithi wona ba endorser lokuthiwa ku endorser ngesilungu umongameli kuyaba kuhamba njani khona lapho ku endosendo
ukuendosa akusonto emangalisayo njalo asonto entsha njalo asonto ota singaqakathekiswa kakhulu ngokunye kwezinto eziyabe zisiza khulunywa ngale ngoba anti yakwazi nxa sisiya conference ama-province ayenza ama-resolutions awo okuyizinto ezizaba yizo izigxoxo zendaba esizaxoxa ngazo sikhathi kwakhonoku bafake into eziningi into ezihambelana lo mkonomi ukuma kwezinto ukuthi zimi njani ukuma kwe-party yethu yeZanu PF imi njani konke lokwana kuyafakwa ukukhuluma hayi singaswa conference nikhuma ngalokhu lalokhu lalokhu so uku-endosa kukamongameli kutshengisela ukubana ibandla lethu leZanu PF lokumthemba umongameli wethu ubaba uMnangagwa lesikhathi leso ukuthi hayi nguye yedwa esimkhangele ukuthi yena uzazimelela ekhetheni lolu oluzayo oluya ngomnyaka ka-2023 so akula nto emangalisayo njela akula nto omele abantu betshona bebanga umsindo ngayo yinto nje eyi-internal process esiyenzayo singa-endoza imeka yonke next year futhi 2020 singahlangana futhi ngo-December sizayendoza futhi 2021 si-endoze futhi 2022 yiko lapho le-congress khona ku-congress kwafana yiko lapho kukhethwa khona nxa kulomunye sinayo uzabuya la hatsho ukuthi hayi lami ngiyafuna so siya ebantwini kethu abantu bazathini abantu bangavota nxabe lokubekuna umongameli nalesilayo bazamvotela futhi noma kulomunye buya ngoba i-democracy lena awuyaliswa ukuthi umuntu asuma ukuthi hayi lami ngiyanjani ngiyafuna nxa ngabe uyafuna kunama-processes akhona abana kumele asekele ngama-provinces athile hawu kungaba njalo-ke sesiya ku-congress iyovota kodwa nxa kungenjalo hawu sabese kusendosa size sifike ku-election lokona kutshengisa ukuthi kona aso party ekhangele namhla kuphela sikhangele nakusasa nxa sikhangelayo ukuthi into zinjani namhlanje lakusasa lela kusasa silikhangele kona izabe limi njani so yistabhilite esiyifakayo ngento ukuthi hayi thina sahamba ngesicathulo lesi ngesikhathi lesi kodwa akuvalelanga muntu ukuthi kona kube la umuntu nxa sifuna ukuthi yona afakela kethi nje uzalifaka okuphumayo ngabantu yibo abanjani abajoye ekucineni nabo na bafuna ubani ngoba umkhokheli uvele ebantwini awuvele kwezindawo ezijhiyeneyo
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7. Unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo bebandla leMDC umnumzana Gift Osterlosi Siziba uthi uyathokoza ngokwesulwa kwecala abeletheswa elokuqoqa ukugenqula uhulumende weZANU PF. Icala leli lithwala isigwebo seminyaka edlula amachumi amabili kumbe ukulengiswa. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Siziba ngalolu daba.
Sengilenyanga ke ezisiyangalombili ngisemakhothi ngendaba ke ecala abangiselona elekuyinsayitha i-public violence ngemva kokubana ke ngi-adrese abantu be-movement for democratic change kurali ebiyenzwe eHarare kodwa athi kuthole ukuthi ke bekungela witness istatimile witness e-1 engazange ibonakale okokuqala bathi ke uyemseni okwesibili after ke amaviki amabili bathi hayi usalungisa ke abatshona ngama-rituals khona ngale khaya lakhe then ngemuva kwamaviki amabili njalo basebesithi uyenze ke i-accident esendleleni yikho ke lapho sigcineke ngemva kwamaviki amabili njalo futhi sesihlangeneke waswelakala ke kwatho kugcina sokuthiwa hhayi kungcono continue ngabathi yona ngama-way of summon okuthi ke lapho abazabe sebenayo khona witness bazangidinga okuyikho technically okutho ukuthi indaba siphelise
kanti vele uze ubotshwe icala lalingelokuthi utheni amazwi owakhuluma
bona babesithi emazwini ngathela abantu kubana ke kufanele sidise umnumzana emasomnangakho esihlalweni njalo ngathela abatsha ukubana bebuye ke lamathaya lakho konke ukuze kuzoyenzwa imisindo edolobheni
manje ukwesulwa kwecala leli wena ukuthatha njani
ngibona ngani ngingene ke edyale ngesikhathi lapho ke eselebrate khona International Human Rights Day okuyikho okutshengisa ukubana ke thina njengabatsha lozulu wonke jikelele amalungelo ethu ke ancindezelwa ikakhulu sikhangela ke abathi yona ke yi-freedom of speech ngenxa yokuthi kumele icale lilala labanye abatshiyeneyo abakwinhlanganiso ye-movement for democratic change lilicala ke lokusebenzisa amazwi ukubana sikhulumisane labanye mayelana le simo esiselizweni so lokho kuyatshengisa ukubana ke si-celebrate International Human Rights Day ngesikhathi lapho ke abantu ababotshwa khona ekugcineni kuswelakale ke umuntu ongabuya ke ezoba ke i-evidence ukuthi hhayi lo ngamuzwe kukhuluma lokho okukhulunywa ngubotshiwe kodwa wena nguye abusubotshiwe wahlala isikhathi esidejele wahlala uripota emapoliseni wathathelwa ama-passport wabhadaliswa i-fine ye-1,000
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngonobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithe kulabantu abalichumi lasishiyagalolunye asebebulewe ngumbane elizweni lonke jikelele kusukela ngomfumfo kuze kube namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi igqwetha elimela owake waba ngumphathintambo wendaba zokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpumira litshele inkantolo izolo ukuthi uMpumira akalungelanga ukuqala ukuthonisiswa ngamacala enkohlakalo awetheswayo ngoba ingqondo zakhe kazikho esimeni esihle okwamanje. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya, linjani basakazi? Hayi, thina siyaphila. Hayi, thina abantu bezandla basesikhathele ngabo lapho. Izandla sikhathele sibivele, hayi asakwazi lokho. Athe sibamisa umhlangano ukuthi kwini ozakulungisa umnankakho. Umnankakho sebulela ilizwe lo, akubulali ilizwe vele. Odokotela akaholisi, kathe siholisa amadokotela labanye ngamama $30 US dole bese sithunika abantu imali. Akaphume embusweni lokhu, ake phumule vele kayekele lokhu. Lalaba bantu abangivotela ngikwathi bathi bavotelani. Abantu abadliswayo ebantwini ngabantu bezanu bayahlupha. Uthuma lo vele lo la uthuma lo vele ngalibani uyaphuma lapho vele usesibangela umsindo elokhu ze. Ulokhu ebeya kuma studio ekhuluma ngangomunye ngawe uyahlalela le. Udlalisa ithubu lokhu ekhuluma labanye ngiyabonga. Umkhwana nje eBotswana.
Salibonani, salibonani balaleli, bani libambile isithimba emazweni, ngithanda ukulibingelela. Ngithi linjani linjani ihlobo zami lonke lapha elikhona, thina siphilile kahle siseBotswana ngalesi sikhathi sikhuluma kanje. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo, engombani koNcube koMguza. Uyazi ihlobo zami kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikuzwayo, okwama-passport. Kambe i-passport mayisiyadura ngale indlela. Kambe sizakwanisa thina esihlala emazweni ngoba ma uthi calculate imali yangkhona kobo 3000 something masiyitshintshela emapuleni ngama 3000 ithatha iminyaka emingaki yena le passport and khonapho uzuyithatha ipassport yangkhona ugadangana amabhasi ngoba ezinye izinto abakhokheli bakhuluma ngokuthi bona bangabakhokheli kodwa singeke sibayenzele ukuthi kodwa bengabakhokheli kodwa abahlale phansi becengisise izinto thina sihlalela uPani kodwa but imali okusuka eJotsholo usiyadlulela uPani usiyabulawayo komsitheli imali eningi kakhulu ukuthi angakuze uyikhulume lazeyo le passport which means lokhu sokuyisitshengiselo sokuthi sokuyikulokhuzela abantu lokhu sokuyikubulala abantu ngingelawo amaningi izihlobo zami sile sicelo kupresident wethu osikhokhelayo singeze singamfakanga yena wagidimela ukungena phambili esenzela ukuthi besikhama kahle hayi siyakubonga lakho ngeze sikhame kodwa ngeke siqede angeke siqede sikhona siyaphila sikwamanye amazwe enale mali oyikhulumayo angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni awuyibona hayi yitsho angeke wafa wayibona zihlobo zami sikwamanye amazwe sikhuluma sinje so thina siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho vela sidlali njalo vele siyahlala singamadabu lapho iminyaka leminyaka le mali angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni
indaba engingakhuluma ngayo lapha ezwisa ubuhlungu nje indaba le ezesa okuthiwa khona sokuzongezwa isikhathi se-load shedding kambe kanganani kuvele nje ugesi wangikhona evele ethatha isikhathi engekho nxa sokuzathiwa sokungezelelwa isikhathi kufana nje lokuthi vele yena ugetsi lo vele kasekho musa kufana lokuthi vele kasekho and nxa usuthi uyananzelela khathesi akusela mehluko umuntu ohlala ekhaya lohlala edolobheni kambe yona i-government yakithi yona le ithini nxa isimo sinje yona iyiyo futhi ephinde yomisela abantu kambe ubaba yena lo uthi abantu baphile njani kambe labo bona laba abathona besithi izano this izano that kodwa kuphila impilo enje mhlawumbe kubona ezindlini zabo yonke into right that's why bethona beqina nje ubezwa nje labanye abehlangothini lakithi beqinisa sibili imhlathi bekhuluma izinto ezingazwakaliyo ngoba bona bayadla bayasuthe ezindlini zabo labantu ababo balala belamalayithi mhlawumbe bona abalayeleyo load shedding ngoba ngempela xa ule ngqondo ezikwanileyo angibona ukuthi ungathona ukukhuluma usithi izani right wona ulamba kumbe mhlawumbe uhlale emnyameni ayi akula ngqondo ngiyabonga
kunzima lokho kusekhaya ngapho ofaro bakithi labo kunzima abalanhliziyo amalungelo abantu asabulawa abahloniphi ma ungakhuluma sokufanele ubulawe ngoba ufuna ukuba susa ekudleni so okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakhulu kwamalungelo abantu asikhohlweni aputhi mayikithi lingelele phela ubaba laphana eLupane enzaligwa kusobhuku Fred Ncube ubaba uJekonia Mpofu ngithi mina ngiyabakhumbula abazali lokho sasuswa yisu isimo seZimbabwe leso sihlala sikude labazali ngiyabonga futhi Mike bengithi ngidlulise nje ukubingelela lokubonga uhlelo olungathunjwanga eStudio 7 ngiyabonga kakhulu
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukhumbula ukuba na nxa urekoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo uphakamise iphimbo Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu bakwelegini abangena kusigidi esisodwa i 1 million batshengisele esigodlweni salelo lizwe iConakry izolo besola umbuso kamongameli Alpha Conde. Amapolisa akwele Somalia adubule abulala izigilamkhuba ezinhlanu izolo ebezithumbe enye ihotela eduzane lesigolo sikamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bethule ngokusemthethweni amacala amabili abawethesa umongameli Donald Trump izolo okuthiwa yi-articles of impeachment ngesiNgisi. Icala lakuqala ngelokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Elesibili ngelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House selizavota phezu kokuthi uTrump asuswe na embusweni kumbe hatshi. Idale leli likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe embusweni ngoba lilawulwa ngamademocrats ayiwo amethesa amacala. Emveni kwalokho uTrump uzathonisiswa lidale leSenate lona elilawulwa libandla lakhe elama-Republicans. Kulapho-ke abebandla leli abakhangelelwe ukuvimba khona imizamo yama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Izenzo zikamnumzana uTrump zibe sobala emphakathini kuwonke umuntu ukuthi kenzanga kahle. Kakulunganga ukuthi nxa uxatshwana phakathi komuzi, kubonakala indoda sigijima, isisiyabiza umakhelwane kumbe sisiyabiza umngani wayo ohlala ngaphetsheya ngale ukuthi kazophenya okwenzakala lapha ekhaya. Lokho kutsho ukuthi usuyehlulekile wena njengobaba lapha ekhaya. Nxa sugijima sisiyabiza enye indoda, isingafika emzini wakho, ingasayenzi lokho eyibizele khona. Mhlawumbe ikwenze ibise kwelamisela ngokungekho emthethweni kusasubusa ukukhala sekulethole lingasola lapho esibayeni.
Kuze kube lamhlanje abebandla lakhe uTrump elama-Republicans kuCongress bamilaye. Kuyiwa phambili ubona bekhona yini abangaguqula ingqondo?
Umbona ngathi kusangenzeka ukuthi mhlawumbe bathintshe ingqondo ngoba uTrump usephambanise okwedlulisa amalawulo njalo bufakazi wokuphazama wakhe. Kunzima ukuthi buphike. Kukanti-ke kungenzeka futhi njalo ukuthi sibone ukuthi laba bantu abasebandleni lakhe bafakwa nguye elezi zathu zakhe ngoba evele sazi ukuthi ule nhloso yena. Nganikeza isibonelo ngokwenzeka ngakwelese Zimbabwe lapho esibuya khona thina. Abantu abangaphansi kwebandla lezanu ibandlela zakala kahle ukuthi selehlulekile ukubusa njalo ukutshintsha isimo selizwe leZimbabwe. Noma ungazubabuze nongabavuse ebusuku kusemini kuntambama ingoma abayihlabelayo bona ukuthi izanu yenza kahle iyaphumelela. Kungani lokho? Ngoba bakhankasela isinkwa sabo kufanele benze lokho okuthandwa mhlawumbe ongajabulisa labo abaphezulu kube bandleni labo
nxa engasakhitshwanga embusweni uTrump nge-impeachment le ubona kuhamba njani kukhetho lomnyaka ozayo
nxa ukwenze kumnenza na Trump asinde kulolu phenyo olukhona olungamkhipha embusweni angimbone ephumelela kukhetho lwezayo ngoba impazamo yakhe isiboniso okunye kade singakwazi mhlawumbe kade kungaziwa yilabo abamlandelayo kwabonisa futhi amakhono akhe kwezombusazwe ukuthi hayi akalawo lawo makhono njalo kusobala ukuthi konke akwenzayo ukwenza nje ekhangele ukuthi yena uthola lukho lokho hayi kulizwe kuzwekazi lase-America njalo mbona ngathi futhi abantu abaningi abambodelayo mhlawumbe kade bemsekela banamahloni nje ukuphumela egcekeni ukuthi hayi sasicabanga ukuthi mnumzana umnumzana oleqiniso umnumzana olenhloso enhle kodwa hayi usuwehlulekile usulahle ithemba lethu kanti futhi lokho kuyatholakala vele silakha ukuthi nxa kwenzeke into engasithelela amahloni lalapho kufanele sikhulume bese sithula nje senze ngathi asiboni kodwa sisazi ukuthi ithuba nxa lingeza ukuthi izinto zitshintshe hayi singathatha lelo thuba nje sitshintshe izinto angimbone ephumelele uTrump lanxa engakhankasa sibili nxa ukuthi usindile kulolu phenyo mbona ngathi uyabedlalisa isikhathi sibili
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu njalo uhlala eTexas khonapha eMelika Samukele abasibukeleyo ku Facebook siyalibonga uxhaso lwenu kulobani laphana kulovusi mpofu othi wena nkomo linjani baba ngiyaphila sikhathele ngohulumende wakithi sesise-Iraki osadamu bakithi sesikhathele Jonathan Sola uthi wena kunzima shuwa ulontoloza kuphi kwakhona sibili yazi so Lois Ndlovu uthi wena uvuka njani msakazi Vasco nyaningwe moyo uthi wena siyavuka msakazi livuka njani vanele nkomo uthi wena mina ngokuya ngami ngabe leyo Central Committee ihle ikhuphe yena umnangagwa sikhathele thina Tafsani Ncube uthi wena livuka njani ekhaya Queens Manda Madonko uthi kunzima kuleli lizwe asazi siyophephelaphi Noelehle ngani Ndlovu uthi wena uvuka njani nkomo Laster but not Lister u-Arthur Khumbu Ncube uthi wena livuka njani msakazi Bakhumbula ke amaqhawe akithi lapho ngengoma ka Big Five ihamba leqembu lakhe le TK Brothers ityona siyabakhumbula hayi bahlabela ke kamnandi singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili abalwela amalungelo labe bandla le MDC bathi uhulumende weZANU PF uqhubeka ngokwephula amalungelo. Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano weZANU PF omkhulu eGoromonzi. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngwafasta 7. Mina lani asidibaneni kusasa kwezekuseni njalo ngwafast 6. Olivalelisayo ngontungamilinkoma litshone kuyo.